ye iqiniso uyibona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi ntambo usevele sengena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokukholela olungisiswe. Into enhle kudinga izindlela ezijeneyo ezokuthi nizimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzila lalapho akulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iyephathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani fona?
Yikho phela antsho sovele sikwenzakala lapha sesikhangele sikhangela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini ngumthu lencule lobhataya moyo. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa ye kulungile inziwe tiyatsha kule nyoka endlini laphantsho. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo lolomkhuhlane. Sizakhuluma ngayini ngakho lokho usungesela mkhuhlane ye iqiniso. Izanupf vele izanupf ibhilize izimali yikho bekudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi inziwe tiyabhebha kakulungisiswa komkhuhlane lokho kwe-accountability sizakhalakhala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo yatho yiwa sazi ukuthi amakampani amaningi-ningi active bebekhipha izimali kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njini. Angikholi ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle loba ungaze ukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi ithenga imithi leyo imali abayizuzayo izazuza zizumsebenzi loba iyilutshwane.